Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazi omuhle, siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhlanje ngolwesine, mhla 10 Inkwekwezi 2018. Igama lami ngu-Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-ZANU-PF selilungiselela ukuphinda ukhetho lwama-primaries endaweni ezedlula amajumi amabili.
Akula kubambana, kuyaliwa phezulu khona phana, ukhona olabantu abadliweyo njalo ukhona olabantu abawinileyo abakwazi ukuthi mhlawumbe bawine ngendlela ezingayisizo.
Bazonde baganunwabo abantu beGwanda abathi kabotshwe umnumzana Whitney Jivayo osehluleke ukulungisela uZulu umlilo kagetsi osebenza ngelanga.
Mina besikukhangelele ukuthi nxa uJivayo engasakwanisi ukwenza iproject nawe yabotshwa ngoba ibusela omsegcekeni utshontshele ilizwe.
Bathabe bamanzi te abantu beLupane esabelweni seMathebeleni North ngokuvulwa kwehofisi enika uZulu incwadi zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Kulabantu abathi abangazimiseli ukuthi kube lo mongameli wesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-ZANU-PF lithi ukhetho lwalo lwama-primaries oluphindwa ezigabeni ezingamajumi amabili lambili luza kwenziwa ngomvulo ngeviki ezayo. Ukhetho lolu lwenziwa kukakutsha ezigabeni ezigoqela eNorton, eZwimba, Shamva, Kambuzuma, eChegutu lakwezinye indawo ngemva kokuba abanqotshiweyo kukhetho lolu lwakuqala kumaviki amabili edluleyo bekhonone ngokuthi badlelezelwa. Sibuze incwadi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Qondobanzi Magonya ukuthi ulibona njani ukhetho lolu oluphindwayo.
Okokuqala mfoka Nkomo yikuthi sidingisise imbangela yokuthi kube lesidingo sokuthi ukhetho obelwenziwe luphindwe njalo. Nxa izizathu ezizona ezibangela ukuthi ukhetho lolu luphindwe zingenqatshelwanga njalo ekuphindweni kwalo lolu khetho, kusobala ukuthi kungenzeka ukuthi bebuyele njalo lapha abakade bekhona ngesikhathi impumela yokhetho lokuqala isazakala. So kumele sibuyele emuva siyedingisisa ukuthi kanti okuyikhona okubangele ukuthi abadliweyo bekhonone kangaka kuyini, njalo kuyini abakhonona ngakho okudala ukuthi labo okukhononwa kibo bekubone kulesiqiniseko, njalo kulokuqiniseka ukuthi into abakhonona ngayo eqinisweni into ebambekayo. Siyakuzwisisa kokubili khonokho sokuzakusa kuza kuthi dlwe emphakathini jikelele ukuthi vele ibandla loneli khonokho elikwenzileyo okudala ukuthi kube lokuphikisana kwempumela okhetho akusinto entsha, into endala phakathi kwalo. Okwesine kube yilokhu, ungabona ibandla elibusayo lisiba lokukhonona ukhetho lwangaphansi kulesi sigaba esikiso kathesi, kutshengisela ukuthi esihlothini kunkokheli ezizona eziphezulu, akula kubambana, kuyaliwa phezulu khona phana, ukhona olabantu abadliweyo njalo ukhona olabantu abawinileyo abakwazi ukuthi mhlawumbe bawine ngendlela ezingayisizo. Ukukhombisa khonokho elokho esikubona busenzakala kubandla leZANU.
Ukhuluma ngokulwisana okukhona phezulu khonale kunkokheli yebandla, ngobani laba? Ngumnankakwa lochiwenga kumbe ngumnankakwa ebambene lochiwenga belwisana le G40 njengokutsho kwabo?
Angiboni ukuthi kungaba ngumnankakwa lochiwenga bebambene belwisana le G40 ngoba i-G40 kayisekho mfowethu. Ikhanda kalisekho, okwasalayo ngumzimba. Angithi ungakhipha ikhanda umzimba uyafa. Izitho ezingasala nje zisakhahlela kuyabe kungokwethuba nje lifitshane. Okusalayo ukuthi i-G40 kayisekho. Kusobala ukuthi phakathi kwabo bobabili bangaba lezizathu zabo ezimqoka njalo why besenza izinto zabo ngendlela nalokuthi ukhetho kuthiwe kaliyephindwa. So ngibona sengathi ikhomba khona phana esihlothini phakathi kukamnankakwa lochiwenga.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe. Sixoxe laye eseBhilitani. Udaba olufanayo ibandla le-MDC ekhokelwa nguProfesa Welshman Ncube lithi sebelungiselela ukhetho oluzayo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Mbuso Siso uthi sokulabanye abantu asebekhethwe ukuthi bancintise kukhetho lokudinga amalunga edala lepharlamente.
Sithole ama-applications from ama-constituencies. Uthole ukuthi kube labantu abathathu abanhlanu aba-applyileyo. Besihlalisa phansi abantu sisenza lokho okuthiwa yi-consensus singakayi ku-primary. Isenzela ukuthi abantu baqale bakhulumisane kungakayiwa kulokhu zeni ku-primary. Bahlalile abantu bakhulumisana kosokuphuma i-candidate eyi-1. Njalo asizange saba lohlupho lokuthi siphume lama-candidate njengoba usazi ukubana besivele siphiwe izihlalo ezinlutshwane.
Singathi ke izihlalo izihlalo elizinikiweyo singathi zingaki?
Zingo-32.
Lapha sikhuluma ngelizwe lonke kumbe endaweni ezilutshwane?
Ngelizwe lonke.
Nxa usukhangeleke sungathi seliqedile ukuweze khonokho kumbe khona liyaqhubekela phambili lingakenza okunye okulandelayo?
Angiboni sisazaqhubekela phambili sesisilele kho yilokhu zenu ngama-council seats.
Umnumzana Mbuso Siso yisikhulumeli sebandla le-MDC ekhokelwa nguProfesor Welshman Ncube. Sixoxe laye ekoBulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezikhuthaze uhulumende ukuthi amise inkampani kamnumzana Wicknell Chivayo e-Intratec okumele isungule umsebenzi wokutholisa idolobho leli amandla kagetsi awelanga isola ngoba iyehluleka ukuqhuba lo msebenzi. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Inkampani Intratec yalobelana isivumelwano lenkampani yamagetsi eZimbabwe Power Company ZPC ngomnyaka 2015 ukuze ifake amaphanela wesola asebenzisa amandla elanga edolobheni leGwanda. I-Intratec yabhadalwa izigidi ezimbili zamadola 2 million ukuze ihlolisise ukuthi ngaqhuba njani lo msebenzi. Yaphinde yabhadalwa izigidi ezinhlanu zamadola i-5 million ukuthi ilungise imigwaqo njalo icente indawo engamahektha angamakhulu amabili lapho bekuzafakwa khona isitishi sama-solar panel. Kodwa kuze kube lalamhlanje lo msebenzi awukapheli kungenani lokuthi bekumele ugqitshwe ngenyanga eyedlulileyo. Lapho abe-Studio 7 bethekelele leyo ndawo sithole kungasetshenzwa njalo ingxenye yeganga lokhu ingakacenthwa. Isiphithiphithi esikhona kule ndawo ngesabantu abatheza inkuni kuphela osekudala ukuthi izakhamiza leli dolobho zithi sokufanele i-ZPC yesule isivumelwano yasibhalelana le nkampani kaThivayo e-Intratec. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda. Yena ke uthi sokuyisikhathi sokuthi lesi sivumelwano siyesulwe kudingwe abanye abazaqhuba lomsebenzi.
Sina njengezakhamizi zeGwanda okwamaqinisile sikubona njengomuntu owasitsotsayo, owasirobhayo, owasithathela izinto zethu. Ngokumithi ngase sisebenza, abantu abethu basebenza khona phana, mithi ngase sisebenza khona lapha. Umethi ngaso kuqalisile ubona ukuthi kulokunye okwenzakalayo. But manje njengoba kungela umuntu wangkhona engani uyavinji uprotectiwe, uvinjiwe somewhere, akaphume aphele ubaba lo. I-contract le iqaliswe kutsha inikwe abantu abazayenza umsebenzi lo ngendlela efaneleyo. Aso zinto ze-1 iza ze-5 million lezana azifakela phana endaweni yakhe.
Amazwi akagcizelelwe ngunkosazana Juliet Ngiwani othi kukhona okunuka santungwana ngodaba lukaThivayo. Umnumzana Msizi Gumbo uthi njengezakhamizi zaleli dolobho bazibona sebeqeliwe.
Imali eyathathwa nguThivayo yimali eningi okumangalisayo ekumele iphakamise isigaba seGwanda. Lobu yibusela. Mina besikukhangelele ukuthi nxa uThivayo engasakwanisi ukwenza iprojekt le ngawe yabotshwa. Ngoba ibusela obusegcekeni utshontshele ilizwe. Amasola la kumele athuthukise isizwe, athuthukise abantwana, inzalo yeGwanda. Engingelaqiniso lakho ukuthi kambe wayidla yedwa yini kumbe bakhona abakhulu laba abayidlayo.
osakhulayo umthandazo Sibanda uthi sokumele ukhulumenda dinga abanye abazaqhubha lomsebenzi ngesikhathi.
Hayi, thina indlela iproject le ebanjwe ngayo hayi ayisiphathanga kuhle. Into le kumele ngabe isipha imsebenzi, sokuyisikhathi sokuthi igovernment imthathele lelo tender iphe omunye umuntu oefficient ozayenza izinto ngendlela langesikhathi futhi.
Iziphathamandla ze-Intratech esigodlweni eHarare azithandanga ukukhuluma lathi ngalolu daba, zisithi zixoxe labe-ZPC bona ezingenelisanga ukuxoxisana labo. Umnumzana Tivayo waduma eminyakeni edlulileyo njalo besaziwa kakhulu ngokuthanda ukuzibonakalisa enkundleni ebulenjini yeFacebook endiza loba ethwele inqwaba yemali kumbe ethengisa impahla yakhe ebalisa izimota lezicathulo. Iqula ledalela ephalamende libona ngokwembuka kwamatsha ligugu lamandla kagesi elikhokhelwa ngumnumzana Themba Mliswa like lethekelele egwanda ngombimbitho lonyaka lizobona umsebenzi osuyenziwe njalo ladana kakhulu lithola ukuthi akula lutho olwenziwayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngingu-Albert Ncube.
Bathabe bamanzite abantu belupane esabelweni seMathebeleland North ngokuvulwa kwehofisi enika uZulu incwadi zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ihofisi le ivulwe ngesikhathi abantu bekhalela ukuthi ilizwe liqale ukunikeza umbuso wezabelweni owe-devolution. UZulu uthi lihofisi iza kwenza impilo zabo zibe lula ngoba kade besindwa indleko yokuya khatshana ukuyadinga lezo ngwalo. Umnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi seLupane uveze injabulo ethi ufisa ukuthi lokhu kungami lapho kodwa kuvule amanye amahofisi eCholocho.
Into ebesivele siyikhangelele njalo kuhambelana lalokho kwathiwo ngabantu ukuthi bafuna amandla ehliselwe ebantwini, devolution of power. Kodwa ke esikukhangeleleyo yikuthi kungabi yikuthi eLupane kuzabhaliswa kuphela kodwa i-processing yangkhona iye kwenzakala eHarare. Kumele umuntu enelise ukuthi afile khonapha amaphepha njalo leyo passport iphumele khonapha. Kwenza njalo futhi kunika abantu abanengi ithuba lokuthi bathole lawa ma-passport ngoba bebesehluleka ukuthi bagade baye kobulawayo ukuze bethole ama-passport. Kungakho ke asikhangelelanga ukuthi kube seLupane kuphela kodwa kakungene la kwezinye iziqinti zeMathebeleland North kubonka iCholocho.
Ilunga ledalela ePhalamende leBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi bakhangelele ukuthi amahofisi wonke kahulumende ehle abuye ebantwini.
Uma kuliqiniso khona lokho into singathi singayijabulela njengecommunity yeMathebeleland North. Isizathu esenza ukuthi sijabulele njengeMathebeleland North ukuthi besihamba imango emide ukusuka lapho esihlala khona sisiya kobulawayo. Nxa sifika kobulawayo sithole kuyamiwa kume kuze kube kusasa lokhu kumelela ukuthi uthole i-passport. Kanti-ke nxa kuyikuthi sitholakala eLupane sokusitsho ukuthi ihofisi yabiseva thina abantu beMathebeleland North sisodwa. Kanti njalo nje into eqakathekile ukuthi ukuba kwayo yikuthi vele abantu bakhalela i-devolution. Abantu bakhalela ukuthi izinto zonke zingabe zisenzelwa eHarare kumbe kobulawayo. Zama public service zikabuye ebantwini.
Olwela amalungelo oluntu esebenza eLupane Women's Center, unkosikazi Hildegard Mufukari, uthi izakhamuzi zeLupane bezibhekane lodubo lokuswela indawo zokuhlala kobulawayo. Abanye bebeze bebanjwa ngamandla ukulala emgwaqweni belinde ukuthi ihofisi ivulwe baphathiswe.
Lokuthaba okukhulu nge-passport office ivuliwe eLupane sizasincedisa kakhulu njengabantu beLupane. Okutsho ukuthi siyabe singasagada amabhasi vukela kobulawayo. Kade kusihlupha ukuya kobulawayo ngoba abanye bethu babe bengelazindlu zokuyalala. Kutsho ukuthi babe belala begada amabhasi ebusuku. Kuyingozi khonokho ngoba nxa sebefika ebusuku kobulawayo babe belala emgwaqweni bavuke ekuseni besiyalayinela ama-passport. baphinde bahambe ngobusuku sebephenduka besiye emzini yabo.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi weofisi yeMathebeleland North umnumzana Willard Sayenda yehlule ngoba ubengabambi ucingo. Ekuqaleni komnyaka ubethembise ukuthi iofisi lelupane lizaqala ukusebenza mhla ka 23 Nhlolanja, kodwa lokhu akubanga njalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ilizwe le North Korea selikhulule izizalwane zeMelika ezintathu ezicatshangelwa ukuthi zazingamapholisa ensitha akwele Melika. Umongameli Donald Trump uthi kuyathokozisa ukuthi abathathu laba sebekhululwe entolongweni. Uthi lokhu ngokunye okuphendla indlela yokuthi enze umhlangano oqakathekileyo lomkhokheli weNorth Korea uKim Jong-un. UTrump uthi uzakwazisa abantu phakathi kwamalanga amathathu azayo ngokuthi uzahlangana kuphi lo King Jong-un. Abeqembu lomdlalo wenguqu elingene lonyaka esigabeni se-Southern Region Division 1 Soccer League eleToronto bathi sokumele baqale ukunqoba ngemva kokuthola imiklomelo emibili kuphela emidlalweni emihlanu asebeyidlale lonyaka. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu leToronto yilo elihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emihlanu lapho elenelisekhona ukuthola imiklomelo emibili phakathi kwelishumi lanhlanu ebidlalelwa. Leli qembu lingene lonyaka kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba liqede lisesiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seBulawayo Province Division 2 nyakenye. Umqeqetshi weqembu leToronto uGift Geto Nkala uthi bebengadlali kuhle njengoba bebebatsha kusigaba se-Southern Region Division 1 kodwa sebejwayele labo sebeza qala ukunqoba.
Itimu iyadliwa but siyeza asikuthi sigatshana siyabona singakwazi ukuwina yona le vikile versus NRZ sesibuyile egame hayi sabe sesikhona emdlalweni owathi esinje besisabona ukuthi kwenzakala
ukapteni weqembu leToronto umgcini Muzimoyo uthi bebesalungisa indlela abadlala ngayo ngoba kulabadlali abatsha abambalwa kuqembu labo kodwa sebejwayeleni kathesi.
Icombination ibingakahlanganisha kubathi amananzelela masuka kuma games la esiwadwele icombination isiqalo ngani yahlangana.
Umsekeli kakapteni uPhindani Ngwenya laye ugcizelele ukuba bazimisele njengabadlali ukuba beqale ukuthola imiklomelo.
Into esingayo lathi ukuthi belesisama ukuthi sithole amapoints and ngendlela esenza ngayo lathi indlela esizimisele ngayo asizimisele sikuthi siwathole.
Emdlalweni walo olandelayo iqembu leToronto lizadlala lele NRZ Tigers ngomgqibelo enkundleni eluveve kutshaya ihola lechumi lambili. Kweminye imidlalo yangempela viki ezadlalwa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, iqembu le-Mainline lizemukela ele-Cholocho e-Plumtree. Iqembu le-Magomo lizadlala lele-Boson 90 ngasempumalanga. Iqembu le-Zim Leopards lizanqikelana lele-ZRP Bulawayo Province ngase-Railton. Iqembu le-Wangi lizadlala lele-Motomoto ngase-Colliery. Iqembu le-Kazmine lizadibana lele-Talent Vision ngase-Techmine. Ele indlovu yanyathela lizadibana lele ZPC Wange ngase-Lookout Masuku Barracks. Ukuthi LSU lizadlala lele Mossi Rovers e-Crescent. Yonke le midlalo izaqala ngehola lesithathu emini. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kulabanye abantu kwele Zimbabwe abathi abasikafiki isikhathi sokuthi bavotele owesifazane ofisa ukungena ukuthi abe ngumongameli weZimbabwe. Abalembono le bagoqela abesifazane njalo labesilisa. Kodwa ke kulabanye njalo abathi bazimisele ukuvotela owesifazane kukhetho lukamongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Umuntu ongumongameli kumele amaZimbabwe siwazi ukuthi sifuna umongameli onjani, sifuna ukukhokhelwa ngumuntu onjani. Umuntu lo osikhokhelayo, because thina singabantu abalosiko lethu abalama-values nebevude, akukhathalekile ukuthi umama kumbe ungubaba, umuntu lo kumele ebe ngumuntu esimbona ukuthi umuntu ongasikhokhela, asihambele emazweni wonke, asikhulumele ukuthi akhulume njengomZimbabwe ukuthi ngizasala ngingayangekanga. Akukhathaleli ukuthi ngumama kumbe ngubaba. Nxa abantu beZimbabwe belokhu besacabanga ukuthi kumele kubusobaba kuthi sisesemuva.
Nxa sikhangele kathesi Mamtungwa, ungathi labo abakhankasela ukuthi bakhethwe ukuba ngabomongameli bame njani? Sibili lapha sikhuluma ngonkosazana Dokozani Khuphe, siphinde njalo sikhulume ngonkosikazi Joyce Mjuru, labanye abathize akutsho khona.
Uyabona ukuthi kwesinye isikhathi ngikhulume ngama-values okuthi sibe ukuthi umuntu nxa esiya sikhokhela kuyini okumele sikukhangele emuntwini. And zona lezi zinto esizikhangelayo emuntwini ziyakhangela ukuthi umuntu lo vele ube vele velela ngaphi esiya, esingathi i-track record yomuntu empilweni. Nxa sikhangele uMakhuphe kathesi, sikhangele lo Joyce Mjuru, balezabo abalazo ezenza ukuthi abanye abantu bakhonone. And mina ngingumama, I'm one of those people abakhononayo, because angikwazi ukuthi nxa kuhlangene le history yabo, nxa sebephambili laphana sebengo-president bekhethwe ngabantu, bazalimela yini iqiniso.
Nxa sikhuluma khonapho sibili kukhuluma ngembali yabo, kuyini ongani wena uyakusola?
Unkosikazi Mjuru wahamba empini labanye amantombazana, wabuya waba le nhlahla, wangena kuhulumende, waze wayafika ukuba ngu-vice president. Nxa ngikhangela ukuthi labana abantu wayehambe labo empini, wabaphakamisa yini njengomuntu owayesazi iy'swelo zabo, wayesazi izinto engingathi ngama-challenges abahlangana lawo besempini. Angiboni ukuthi wabaphakamisa. Mina ngibona ngani waphakama yedwa kwaze kwamehlula, kwathi sokumehlula wasebuya sezenza yini ngani kuthiwa wayephandle kwezandle nawayephakathi. Engingakuthandanga ngaye ukuthi esehambe e-South Africa ti mina ezinye izinto ngangingazazi, ngangingazitshelwa ababerika, kodwa ngikwazi baberika njani. There is only umuntu ongacabangiyo nguye ongakubhiliva lokhu akushoyo, ongakukholwa ukuthi Sibili Mjuru izicilelo liqiniso. Yinto yokuqala engayisolayo ngaye.
UMakhuphe-ke umsolani?
UMakhuphe usungule inhlanganiso, waba le nhlanhla ngenxa yokuthi nguye obengumama obephambili imele labantu. Mina isolo yami ekuthini ukuthi lapha bekhona bengithisa ukuthi ngangimbona esiba ngumuntu ofuna ukuqoqa abantu abafake ndawonye iyunithi. Ube phakathi kwe-MDC, MDC yadabuka phansi, abanye bayale onxube yena wasala. Khonapho kusaleni kwakhe, there was a lot of things that were said about Makhuphe. Waya phambili waphuma obithi wasala. Namhla ube sesele lakwe-Chamisa, angazi kumbe bamgode ngemuva kumbe bamenzeni, waphuma. Mina at all those times iparty deliver njengomama obengumkhokheli, bengithisa ukuthi ngaye kuthiwa ngangimuzwa ethi hayi bantu asihlangane nini sibuthane nini. And mina yini khona lokhu itells me ukuthi kumbe it's a sign ukuthi nxa esephambili ngale kungaba nezinto ezinjengazona lezo abantu sebedilika phakathi, umuntu azasimela yini asiqoqe asihlanganise nxa esileki kusihlanganisa izikhathi zonke lezi. Ekhanye ngani kuthiwa abantu becomplaina ababebhale ngani nguye onayo phakathi ozungazungayo. Wehluleka ukulimela iqiniso ukuthi kathi bantu obusehlukanisayo kuyini akukhulume. Lanamhla kakasitheli ukuthi obusehlukanisayo kuyini. So kubuhlungule nxa ukuthi usewile yena.
Ma ukuthi sikhangela-ke ukuba ngabantu besilisa, lokho kuthiwa yiphathi yakhe ngesikhiwa, kuyasebenza yini? Abantu bavele sebakulahla kumbe lokho kukhona ukuthi ha umuntu lo ngumama asoze asimele?
Lokho kukhona, kugcwele kakhulu. And ngingeke ngisho ukuthi phakathi kwabantu laba abangu-2 engikhulume ngabo, lapha sebemi khona kwakuyipatriarchy. Bona abantu laba abangu-twenty ngabo they had an opportunity to fight the patriarchy ukuthi balwela abanye omama ukuthi baphakanyise. Leyo yinto egcweleyo njengoba kade umfuzo wakho uqala ukuthi abantu beZimbabwe bay ready for Zimbabwe a woman president. Isizathu sokuthi abantu beZimbabwe bengabi ready ukuthi bangunye kumuna sonke omama labo baba, because kulabo mama labo bacabanga ukuthi ha funa kusa ngomunye umama or obaba bathi hayi vele umama akakumelanga ukuthi akulise kumele abe ngemva kwendoda.
Lo nkosikazi Priscilla Ndlovu, incwadi kwezabesifazane, obekhuluma le-Studio 7 ese-Seattle eWashington kwelemelika. Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC ekhokelwa nkosazana Thokozani Kuphe uthi abantu besifazana balakho ukubusa ilizwe leZimbabwe njengalokho okufiswa ngoZulu.
Yizo izinto ezifana la lezi ezisibisela emuva njengesizwe. Ma kuwukuthi abantu beZimbabwe bazimisele ukuqhubekela phambili njengokwenziwa ngama-progressive countries esesike sawabona. Nangu singanika ama-example, uMargaret Thatcher was u-prime minister we-Britain for a very long time and wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Khona manje silo Angela Merkel e-Germany umuntu wesifazana and wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Sibheke even e-Africa khonapha besi umama lo e-Liberia lo just recently step down kwangena omunye upresident. Ukwenza umsebenzi omuhle kakhulu and sikhangele even khonapha kithi e-America unkosazana Hillary Clinton urane i-campaign enhle kakhulu ngo-2016 wawina i-popular vote. So kuyatshengisa ukuthi ama-trends are moving away from i-notion yokuthi umuntu amadoda yiwo wodwa azi ukwenza umsebenzi wokukhokhela ukudlula abesifazane.
Kodwa nxa sikhangele babamoyo labanye omama bayakhonona bathi hhayi ukuthi bekhokhelwa ngumuntu ongumama bangani bayakwesaba khona kwenziwa kuyini.
Yikho khona lokhu ukuthi abantu bakithi they are still stuck in indlela zakudala ezamandulo ezingasela i-significant impact on into ezenzakala kwesimanje. Kwesimanje umuntu wonke even nasemsebenzini kulama-equal rights, kule gender equality, umuntu ungena nge-merit ngemisebenzi akwanisa ukuyenza, hhayi ngokuthi uyindoda noma ungumfazi.
Nxa sisikhangela babamoyo siyabona ukuthi kulo nkosazana Thokozani Kuphe kubuye unkosikazi Joyce Mjuru labanye abafuna ukuthi bakhethwe khonapho. Ubona zani bayakhetheka yini njengoba ukhuluma nje?
Mina ngokubona kwami wonke umuntu uyakhetheka depending on ukuthi uyakwanisa yini ukuthi enze umsebenzi okumele akhethelwe wona. Ukuthi unkosazana Thokozani Kuphe sike sambona engu-prime minister welizwe ngesikhathi se-GNU wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Even laye unkosazana Mjuru angeke ngithi wenza umsebenzi omuhle ngoba uma usebenzela izanwa kula msebenzi omuhle ongawenza ngoba ilizwe nanti lilapho elikhona ngendaba zemisebenzi yezanwa. But in terms of ukwenza umsebenzi wakhe, I think uwenza laye the way any other vice president obengawenza ngakhona. So mina I think i-issue yokuthi umuntu ngowesifazana noma ngowesilisa is neither here nor there in terms of i-leadership. I-leadership is about ukuthi umuntu uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi nalo onidakalayo for i-position ye-leadership yakho.
Ye, kodwa singase sikhangela phela kulabanye abathi nxa bevota bakhangela ukuthi uvela kubandla liphi. Khonokho ke akusoze kwenza ukuthi abesifazana begcina bengasavotelwa ngakho.
Well, ukuthi uvotele ibandla liphi, that's a choice. I-democracy yakhona omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe ibandla alithandayo based on ukuthi bapromisa ukuthi bazowenza umsebenzi onjani if ma bengangena embusweni. So into engayisho nje kuphela yona leyo ukuthi kuya ngokuthi umuntu wakhona ukwanisa ukwenza umsebenzi ngayiphi indlela.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, ilunga lebandla le-MTCT ekhokhelwa unkosazana Thokozani Kuphe, besixoxa laye ekhonapha-ke e-Washington DC. Singakehlukani kothi sibone-ke ebezikhokhela indaba lamhlanje. Ibandla le-ZANU-PF selilungiselela ukuphinda ukhetho lwama-primaries endaweni ezedlula amajumi amabili. Bathabe bamanzi te abantu beLupane ngokuvulwa kwamahhofisi anika uZulu incwadi zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisa ngenjabulo ngoGibbs Dube.